So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlaka 16 kumbimbitho 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC linqotshwa kukhetho lwe-by-election kuzigaba ezimbili ngamavoti amaningi kakhulu. Kungakusenzakalani?
Izami yenza njalo ngobana ilawo amandla lemali lokuthi chakazi imbatha kakhulumende bebuya bethwalela abantu amabele njengoba ngithile. Amabandla aphikisayo kala lutho.
Amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awethula embuthanweni etshiyeneyo asedale inkulumo lenzondo, abanye besithi uyeyisa uZulu kodwa babikwabekhona abafuna aqhubeke ehaba.
Akuvumi ukuthi umongameli abe senza amajoke ngezinto ezi-affekthe abantu. Kusuke abantu benza abantu bengamthathi serious okokuqala. Okwesibili, simthathe njengokuthi thina izinto ezisihlupha yena akazithathi serious.
Ele South Africa livimba abamanye amazwe okungena kulelo lizwe kuvalwe izikolo kulandela ukukhuphuka kwenani labalegcikwane le-coronavirus.
Iningi labantu bakithi abamnyama la basabuka sengathi umkhuhlane lo wawona wabantu abamnyama, babona ingathi wabelungu. Kungakho iningi labantu kalikethuki kangako uvalo kalukafiki kakhulukazi kubi ukuthi bacabanga ukuthi khala umkhuhlane ukhona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla lezanu PF linqobe kukhetho lwe-by-election yokukhetha amakhansila eManicaland esigabeni seChimanimani laseMathebeleland South eMangwe kuward 17. Obemele izanu PF eMangwe uthole amavoti angamakhulu amathathu i-313 kwathi oMDC wathola angamakhulu amabili lanye i-201. EChimanimani yikho okube lempumela eyethuse abanye ngoba ibandla lezanu PF lithole amavoti adlula kancane inkulungwane lamakhulu amahlanu 1587. Ibandla leMDC lona lathola amavoti awedlula kancane amakhulu amabili nje kuphela i-226. Limpumela isinhlala yenza kukhetho lwama-by-election olwenziwa ezigabeni eziningi ezijeneyo zelizwe yachiya abanye besithi nxa kungaqhubeka kunje impumela izaphuma injalo kukhetho lokudinga umongameli welizwe lamalunga edalela eParliamente ngomnyaka ka-2023. Kambe kungaba kusenzakalani ukuthi abantu bavotele ibandla lezanu PF ngobunengi bechiya ele MDC? Lo ngumbuzo esiphe umnumzana Thandeko Zintimkandla oyingcwethi ecubungula ezombusazwe lanxa esekela ibandla leMDC lapha ke ubekhuluma ezimele.
Mhlakazi, indaba le iyaqala ngoba nasi bukhanya ngathi livele livele nje eliyilizwe lilodwa kodwa elimazwe mabili. Ubunzima mbona ngathi kakhulu lobo bukhulunywayo ubonwa yilabo abahlala kakhulu emadolobheni labo kufuneka khona imali ukusa kwamalanga. Yibo abakhanya bengaphansi kobunzima obukhulu kakhulu. Kube sekusiba le ndaba emakhaya eyokuthi abantu baphila impilo yabo leyana elula nje elobunzima obuthiyene lobo emadolobheni kamanzi lamagesi lambani. Kube sekusithi ke ibandla lezanu PF libe selikukhangela khona lokho, libe selibona ukuthi indlela elula ewuhuga abantu indaba yesisu, indaba yokudla. Izikhathi zonke nxa kuza kwenziwa ukhetho ikakhulu emakhaya bayathwalela abantu ukudla bazakudla okusuku olulodwa. Abanye abantu babe sebethatheka umuntu engxenye athi hayi kahle mavotele bona laba ngoba bathi bazasinika umuntu afe edlile. yombono wami nalolo wethuselana kuningi kakhulu ukuthi vele ungavota uvotele ibandla elingayisilo leli elibusayo ndaba yakho uzazibonela indlala ezakusubula sangakhona siyakwazi ukwenzinye indawo kulokudla ubuya unye kuvela kuhulumende unye kuvela kumhlanga sezizimele zodwa siyakwazi ukuthi abantu-ke abazoda isiko labasekela ibandla elibusayo bayabandlululwa ngibona ngathi sesekhatshana sibili ukwesaba indlala nokungazi okuyikho yikho engibona kuzakwenza ukubana kungaqhubeka kunje i-ZANU-PF yabe lokhuyini.
Kodwa-ke siyabona ukubana abantu bayazi ukuthi nxa usuphakathi kokuvota akula muntu obakwazi ukuthi uvotele bani kanti bona bazavotela ibandla abangalifuniyo bengabonwa muntu.
Ye uletha umcijo oqathekileyo bakhona abantu abasakholwa ukuthi lanxa ezangena yedwa ebhokisini lelana elokuvotela leliya amehlo ezanu abe ekhona kuyabhalwa amabizo abantu phansi abantu batshela ukuthi lapha kule i-polling station kumele kuvote abantu abangamakhulu mhlawumbe asithi angu-700 nxa sekuphuma amavoti sekuyabona ukuthi hhayi abaziwayo vela abaziwayo emabhukini ezanu bayi-100 kube sekusengezelelwa labanye babe sebesithi sizakwazi ukuthi lanxa uvotile uwedwa thina nxa sesibhilikica sikhangela ngapha incwadi lengwalo zethu lokuhlala kwabantu sizavele sazi ukuthi umuntu ongavotelanga i-ZANU-PF ngubani iqiniso bayakwazi khonona lokhu abanye kodwa mna mbona ngathi indaba yokuthuselana ngokudla le yiyo engaphambili kulalokhu okuthi abantu besaba ukuvotela ibandla abalifunayo emabhokisini ngoba owendlala kuyaqhubeka njengoba indlala nje bayakwazi ukudla kuzabuya njalo abanye bayakwazi ukuthi bakhona esigabeni abavele bangakutholiyo ngoba bengasibo bezanu loku mbona ngathi kokuphambi kakhulu okule mthelo omele itshintshwe khona khonapho yilabo kulobu ugeleke khona lobu ugeleli
pho manje kuthiweni.
Ye ngibona ngathi amabandla aphikisayo lapha ngikhuluma nje umbono wami amabandla aphikisayo kumele labo babe lamacebo lemicijo yokwenqabela khona lokho ukuthi abantu bangathiwa ngamabele njengenkukhu abantu basasele ukuthi bafundiswe ukuthi kuyini okwenzakalayo yindaba bevota bavotelane abantu njengoba ngithilo ngathi sebediniwe iy'thembi ukuthi zizalezela lokhu lalokhu lalokhu izame yenza njalo ngobana ilawo amandla nemali loku shaphaza impahla kahulumende bekuya bethwalela abantu amabele njengoba ngisitho amabandla aphikisayo kaanalutho angalunika abantu abantu bakhangele ukuthi bangahamba emhlanganweni babuye lokuyisi okungane ababekuphethe kungaba ngokumgodlanyana kwerayithi impuphu inhlanyelo amabele bona okhulumweni lapho manje amabandla laphikisayo vele kaanalutho engibona mina kumele kwenzakale kabaphume bayehlala ebantwini isikhathi eside kwaze kwamelelwa kuthiwa sekulokhetho lapha kabasuke abantu emadolobheni yiloo nalowo akayenyiwe ekhaya labadabuka khona bayexoxisana babonisane ngoba abantu okunye basibona thina esike emadolobheni sisiyakhankasa ngesikhathi sokukhankasa kuphela abasiboni sihlelile abasiboni ukuthi iy'nhlubo zabo zinjani nokuthi ziqedwa nalobu hlobo ngibona ngathi abantu kabeke basuke sibile emadolobheni beze khonaokwa kusenziwa kudala amabandla khona limuvo zapho umuntu omunye lomunye ayekhankasa ikakhulu lapho aziwa khona azisisane nabantu alalele le ndlela abantu abathi ukhetho lungabanjwa ngalo ngoba ukucabangela abantu ukuthi sibe sisilithina siyabacabangela bona kabazi lutho okuyiko okulahlisa amabandla aphikisayo kababuyile bayehlala phansi bangameleli amarali kuphela kuyehlalwa phansi ngaphasi kwezihlahla la nxa abantu bebabili bebathathu kuboniswane ngibona ngathi ilizwi lingahamba ngcono ngaleyo ndlela kulokumelela umkhankaso khathesi imikhankaso iphelile akade bekhankasa sebezibuyelela emadolobheni ngoba iningi labo abahlali kulezo zindawo labakade kuvotwa khona.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, kodwa-ke lapha ubekhuluma ezimele, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseGwanda. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Ama
amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awethula embuthanweni etshiyeneyo asedale inkulumo lenzondo abanye besithi uyeyisa uZulu. Umnangagwa useke wathi abantu badle imbida lamagwili nxa bengenelisi ukuthenga inyama. Waphinda wazothi kuphawulwa indlu yamakhaza eyokufaka izidumbu kwake kwenziwa umncintiswano ukuthi ngubani ozagcwalisa kuqala indlu le ngezidumbu. Ngolwesihlanu embuthanweni obuseplazini lakhe, uMnangagwa uthe yena inyama emzini wakhe yithaphuchiye. Unobhala kugatsha lozokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi kaba isibo bonke abangavumelani lamazwi kaMnangagwa anje esithi uMnangagwa uyabe esenza ihaba nje uxoxisana loZulu. UMnangagwa uthi bakhona uMangwana uthi bakhona abathi uMnangagwa kumele aqhubeke ngamazwi akhe anje. Kodwa olwela ilungelo likaZulu umnumzana bekezela maduma fuzwayo utshele lumsakazo ukuthi amazwi kaMnangagwa ayahlaba njalo kumele awekele.
Akuvumi ukuthi umongameli abe senza amajoke ngezinto ezi-affecta abantu. Kusuka abantu benza abantu bengamthathi serious okokuqala. Owesibili simthathe njengokuthi thina izinto ezisihlupha yena akazithathi serious. So ilizwe nxa lime ngendlela elimi ngayo akunasikhathi sokwenza ukuhlekisana lokwenzayo. Asikhulumeni ama-issues astraight ayiwo okumele akhulunywe futhi ngendlela okumele kukhulunywe ngawo. Singawalulaza sowenza amajoke kuyalimaza abanye abantu ababemlaleli umongameli. Kwathi ukuthi umuntu loku asithathi serious and ukuthi ukuthi izinto lezi ezisihlupha yena kuye kazimhlungu. Uphume sithi yena eplazini lakhe inyama uyayidla time ngokuningi abufunayo. But ngabe sithi thina sizimbhida lamagwili. Yena becanta uyahleka, uyabecanta uthini, uhleka nabantu but kwakuvumi. Ngayo ilizwe lime kuhle, yonke into i-right, abantu bekhululekile, bonke into i-right. Angaze ajoke njani lathi siyahleka naye. But kakuvumi okwakhathesi ngoba ilizwe kalemangakuhle, izinto azikho right. So angahlekisi ngento ezihlupha abantu. Kukhona lokhu kuyemenza singamthathi serious.
Kambe kuyikuthi ukwenza ngabomo na kumbe yena uyabe engananzeleli ukuthi abanye abakuthandi lo.
Okokuqala njengomongameli kumele uthenga kakhulumi aqala kucabanga sise akwazi ukuthi noma yiliphi ibala likhulumayo noma yiliphi lapho kulo easy khona kulo deep khona kulo bani khona kulabantu aba-analyzayo wonke amalayini akhulumayo nabantu balalelisisa yonke into ayikhulumayo. So ngombono wami ukuthi uyabe khuluma esazi ukuthi ukhuluma ngoba i-office yakhe ayimvumeli ukuthi akhulume engazi ukuthi ukhulumayo. Once ngingaba nomongameli uthi uzinika ithuba lokuthi uyakhuluma engazi ukuthi ukhulumayo sizaba le problem uzakhuluma ezinye izinto ezizathisa ilizwe. Yena sithi uyahlekisa kathi sephambanisa. So yonke into ayikhulumayo kumele kube yinto ayithoyo aqiniseke ngayo and azimisele ukuthi lokhu yikho ngokuthiwa abekwazi ukuthi bakhuluma ngakho.
Kodwa isiphathamandla sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi yena bakhona abakufunayo ukuthi aqhubeke ekhuluma ngendlela akhuluma ngayo. Uthini wena ngakho?
Unamanga uNick Mangwana. And abantu abanjengamNick Mangwana yibo abantu abamisilide umongameli. Yibo abantu bokuqala umele bemtshela ukuthi ngomdala hayi. Yehlisa ukuhlekisa kwakho. Ungahlekisi ngalokhu, ungahlekisi ngalokhu. Ngoba serious, ngoba ilizwe kalimanga kuwe. Ungabona ke umongameli esithe phambanisa. Into zingahambi ukuthi athi bona kuye bagidumele ukuthi hayi uright. Abantu bayakufuna khona. Lokhu unamanga kula bantu abafuna ukuthi umongameli abe-exposed ngendlela enje. Ahlekiswa zahlezi nangabantwana besikolo. Ufuca abantwana besikolo sebesenza ama-jokes ngamagwili lombhida. Into yakhulunywa ngupresident. Yena athi abantu bakufuna kokuthi sebemsebelulaza umongameli. Hayi sikho, kurong. Yibo abantu abaseduze lomongameli, yibo spokesperson bakhe. Yonke into ayikhulumayo kumele bebekwazi ukuthi ukhulumeni esithoni and kube yinto eyiyo abakwazi ukumangayo. Hayi ukuthi kudlalwe ngabantu ngendlela enje. Unamanga kakhulu Nick Mangwana.
Lo-ke ngumnumzana abekezela maduma afuzwayo olwela ilungelo likaZulu ubekhuluma-ke le Studio 7 ecingweni eseGwanda. Uhulumende wele South Africa usemise abantu abavela emazweni abalisa eMelika, China, Italy, South Korea, Germany, Spain, United Kingdom le-Iran ukuthi bangene elizweni njengenye yendlela zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala inani lasebehlolwe batholakala belegcikwane leli selifike kumachumi ayisithupha lanye 61. umongameli Cyril Ramaphosa wethule umbiko izolo ntambama olezinqumo ezimbalwa esezithethwe nguhulumende wakhe ezigoqela ukuvalwa kwezikolo, ukungabuthani abantu bedlule ikhulu lokunye okunenginengi. Sixoxe lo mgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zakwamanye amazwe awezokazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa eye Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusi Moses Banda.
Umongameli usedeclare i-state of emergency natural disaster in terms of i-act le ehambisana nobungozi obuthile obungatholakala ezweni, osokusho ukuthi izikolo zisazovalwa-ke kusukela mhla ka-18 kuze kube phambili kwephasika. Kanti-ke futhi abantu abasavunyelwa ukuthi bame babesezixukini ezigcina abantu abalikhulu. Kuphinde kuthi-ke kukhona amazwe ikakhulukazi la nobungozi azomiswa ukuthi avumeleke ukuza lapha kwelasemzansi, okusho ukuthi amazwe abantu abazalana e-South Africa besuke emazweni afana nalawo nabo ngeke banikezwe amavisa kuze kube ngcono. Kusho ukuthi nalabo-ke abahlali balaizizalwane zalapha ababuyayo la bazovalwa, njengalokho esikubone kusenzakala izolo kulaba kade besuka kwelase-China ukuthi abantu bayafika bathi-ke ukuhlaliswa bavalelwe njengalabo abavalwe e-Rent Hotel. So kusho ukuthi lapho sesikhona manje sesiku-official state of emergency or national disaster.
Sizwa kuthiwa inani labatholakala bele gcikwane leli lilokhu liqhansa lisiya phambili. Kungakusenzakalani abantu laba yibo abavela kwamanye amazwe belawo umkhuhlane lo kumbe bawuthelelwa khonapho e-South Africa?
Abantu bonke sesibatholile kwamanje ngabantu abasuke kwamanye amazwe akade bevakashile. Asikatholi umuntu othole lomkhuhlane kuyikuthi ube khona lapha kwelasemzansi. Kusho ukuthi bonke laba abanomkhuhlane okwamanje ngabantu abaye bavakasha baya ngaphandle kwelizwe babuya nawo bewuthethele ngaphandle. Inani esigcine singalo namhlanje besele kumathumi amahlanu nanye, bonke labo kuthiwa ngabantu akade bevakashele kwamanye amazwe baphinde babuya sebebuya nomkhuhlane.
Manje umumo unjani? Sikhuluma nje abantu abangenwanga kwesaba yini bangena ezitolo bathenga okuningi, impahla eziningi zaze zasilela, kumbe abantu bangani abazihambela nje njengensukwini?
Into engizoyisho izohlekisa kancane Chris, ngoba iningi labantu bakithi abamnyama la basabuka sengathi umkhuhlane lo awona wabantu abamnyama, babona ingathi wabelungu. Kungakho iningi labantu kalikethuki kangako uvalo kalukafiki kakhulukazi kubi ukuthi bacabanga ukuthi khala umkhuhlane ukhona. Kanti nalokho njalo ukuthi bonke abantu asebephethwe ngumkhuhlane, iningi labo yilabo kuthiwa basuka ngaphandle kwelizwe, kasikaboni abantu beqala ukutatazela ngoba futhi njalo kasikathola ukuthi ukhona oseshonile. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe kungaqala ukuthi kube nobunzima bokuthi abantu bashone, kanti njengoba namanani ekhula abantu bazoqala ukwethuka. Kodwa okwalesikhathi ngathi uvalo kalibuyaphi khona, ukwethuka sokukhona sikubona kuhulumeni ngoba bebheke ukuthi inani lokhu likhuphuka.
Lo-ke ngumnumzana Vusi Moses Banda, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zakwamazwe awezwekazi le-Afrika ezihlala emzansi. Umnumzana Vusi Moses Banda obekhuluma-ke le Studio 7 ecingweni ese-Johannesburg. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-intanethi elezimlife.com lithi amazwi kamphathintambo wezomvikela uNkosikazi Opam Chinguri Kashiri awukuthi igcikwane le-coronavirus lalethwa ngumlimi ukuzojezisa abafakela ilizwe izijeziso zenotho asedale inkulumo. UMchinguri Kashiri wethule la mazwi ngomgqibelo. Iphephandaba le-Chronicle lithi idale labaphathintambo ele-cabinet lizahlangana kusasa ukuze kuhlaziwe ukuthi umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair lo wokuthakazelela uzibuse ingamiswa na kulandela ukwesabela ukuthi imbuthano le ingamemethekisa igcikwane le-coronavirus. Okwamanje ke sendidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kwimlayezelo elisithumezele yona nge-WhatsApp kunombolo zethu 202 465 0318.
Linjani wo Studio 7 okhuluma ngoThabani Ndlovu. Mina msakazi ngikhala ngento eyi-1 la. Ngikhala ngomnangagwa. Umnangagwa ngabe uyaphakama akakhulume lesizwe ngalomkhuhlane we-coronavirus. Futhi bekuzaba lula kakhulu makade ngahamba efaka nje enhlangothini zonke zelizwe lakithi. Kufakwe inhlelo zokubonisa noma ngithe zokulimukisa abantu ngomkhuhlane lo we-corona. Ngoba manje sizwe sizafele ebumnyameni ikakhulukazi abantu abasemakhaya. Phela abantu abasemakhaya izinto lezi babeqalisa bezizwela kuma radio bebona ngathi into nje hayi beyithathelula kanti into vele eqeda abantu. Ende futhi lezi mpawu zakhona abanye bakhona babelokhe bengakwazi namanje. So besicela ukuthi ngabe i-government yasukume iphakamele phezulu kube lezi nhlelo besungule izinhlelo. Za kube labantu abahamba nje bebonisa abantu noma bebafundisa ngawo lomkhuhlane lo ngoba vele njengamanje masibheka la South Africa so far bengibhekela eNew Zealand suka labantu abangu 51 abasenalo abasebelawo lomkhuhlane okuyikuthi sokulula ukuthi lakithi ezimapungeni so besicela ukuthi uhulumende wakithi ayiphakamele phezulu le ndaba le ngoba isizwe sizaphela sizafela impela ebumnyameni.
Mina ngithi mthakazi mthakazi vuka ume uqine ngezinyawo ma uthi uphuma ngaphansi kwelizwe leZimbabwe olumile wedwa kuliqiniso lokho njalo kumqoka uzwa ubuhlungu okwenzwa kusukela ngomnyaka 1980 abantu abazinkulungwane lezinkulungwane bedlule emhlabeni bebulawa ngezindlela ezehlukeneyo zesihluku futhi ngakho ma uthi wazisa amazwe asentshonalanga angasenyakatho nxa zonke ngalokho okwenzwayo ngaleso sikhathi bebekwazi ukuthi akukho kuhle kuhleli ngokubona iqiniso yikuthi noma ngabona kukhulumisana phakathi na kwelizwe leli akulakuqhelelana okungenziwa lapho singabazali izinyembezi zabazali zikhala kakhulu njalo amathasa angafinyeleli phansi ilizwe leZimbabwe ngangcono kube yi-Iran ne-Iraq yikho lapho okumele kube lo mqoka ukuze kube yisibonelo sokududuzela ngaphakathi aliqunywe ngaphakathi libe kabi bekungcono ngaleyo ndlela 1908 kusiyafika 1987 konke lokhu abantu mathebelelene bakhala okungaphiliyo izinkulungwane lezinkulungwane zabantu zibulawa ngezindlela ezidanisayo konke lokhu kubuhlungu azange kube mnandi kuze kufike namhlanje thwakazi mana uqini ilizwe lelingelakho ume ungesabi baza kusapota bakusapota konke lokhu sikutsho ngakonana nokuthi sisemazweni ngenxa yokuhlupheka ngokudlulela ngabazali emhlabeni ngenxa yegubhurawunta konke lokho ngiyakukhuluma ngithi mana uvuqume uqine mthakazi.
Sanibonani basakazi bakwa-Studio 7 igama lamuntu odana Ndlovu ngokuhlala ndihlala la eGoli ekhambi enkaya egonye la namhlanje la mthanda ukusondeza basakazi bakwa-Studio 7 nabalaleli malana ngalo mkhuhlane we-coronavirus ongathi usichasbu uthiwa ngushaya bhuqe ongazi ungahluhlasela umhlaba wonke njengoba vele usuwuhlasele kodwa ngathi sumamatheke kakhulu kuna use-Italy ngoba ungathi ananzela umuntu wonke obuye e-Italy ngathi vele ubuye naye udlule kwe-China lokho esikubonayo enzani ukusondeza ngokuthi manje njengoba iZimbabwe ungathi ugovernment yakhona uzirelaxele nje ngoba vele lona ilizwe livele linalifile ebiyevumele ukuthi umuntu abantu ababuya khona nangaphandle ungathi ananzelela lo mkhuhlane ngathi usahlasele abantu nababuya from outside like ngaphetshiya kwamanye amazwe yibo babuya bangena nawo kodwa okhona phakathi kakhulu njengase-South Africa akukabi nosebanjo ungabe nawo mhlawumbe bangabe babili bebathathu kodwa-ke abantu ababuya ngaphandle babuya nale mkhuhlane so izibuzo eZimbabwe kuzoba njani njengoba ilizwe lama-China vele kuzoba njani sebevinjiwe yini abantu ukuthi bengasangeni lapha eZimbabwe ikakhulu la babuya phesheya ngoba lapha lingavele lingene leyo mkhuhlane lo eyi ingathi kuzomoshakala hhayi ngiyabonga wasazi bastudiosevel lami kuwumbuzo kimi ukuthi kuyo igovernment yalaphana ikubhekile yini okwenzakalayo elizwe
sanibonani bahleli be-Studio 7 igama Caroline Moyo nabe ngicela ukwazi ukuthi phakathi kwamazwe onke awumhlaba iZimbabwe yiyo yodwa yini lokhu isaphephile ku-coronavirus ngoba uma ngibona ama-update awe-coronavirus iZimbabwe ngithola ukuthi bathi bona ayikabi nayo igciwane le-coronavirus kusho ukuthi kuliqiniso yini khona lokhu ngicela ukwazi khona lapho.
Ah, msaka lokho kuzima lokho. Ayisohlalele evalweni lapha esihlele khona ukuthi ayisokwazi inkosi. Ukwazi inkosi phela sithi nazo phela AIDS silapheke HIV and AIDS silapheka. Sasiphuzela iphilisi. Nazo le coronavirus. Ayikuchakula kuphumula emhlabeni, hayi. Akula kuphumula umsakazi. Isicelo uhulumende beyingenele, uhulumende bamabandla, uhulumende bamazwe, icela beyingenele, uhulumende bamabandla wonke abengenele kulokho. Bezama ukunqaba lento, bezama ukuvimba lento. Bezama udinga le mithi engakukona sokusiza uZulu because hayi, hayi kunzima, umhlaba uphelile nsoku zokucina. Izana lezi nsuku zokucina sasizizo amaBhayibhelini kwabasontayo. Ngiyabonga umsakazi.
Salibonani mazimbabwe amahle, ngihloniphani moya okhulumayo ezale ndaweni yaseNtebe eGwanda. Ngilusizi ngalo mkhuhlane osumemetheke kangaka. Isizwe siyaphela phela maze kunje. Akusekuhle phandle lapho impela, hayi akunzima lokhu, kumele sikhulekeni impela.
Ke bekungamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lianile nelisa ukusithumela amazwi enu kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyabonga. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwi ngamafitshane. Isikhulumeli sebutho leMelika sithi isigodlo samabutho omanyano wamazwe achiyene kwele Iraq sihlaselwe ngamabhomba ambalwa, kwalimala amabutho akwele Iraq amathathu lamabili amabutho omanyano wamazwe achiyeneyo. Izizalwane zakwele France izolo ziphume ngobuningi zayavotela amakhansila lanxa kule gcikwane le-coronavirus eselimemetheka kulelo lizwe. Esikhangeleke ezalapha kwelemelika, wayengumsekeli kamongameli welemelika umnumzana Joe Biden ubele ngxoxompikiswano izolo ntambama lomnumzana Bernie Sanders. Ababili laba yibo asebesele phakathi kwabedlula amathumi amabili kumjaho wokudinga abazamela ibandla lama-Democrats kukhetho lukamongameli ekupheleni kwawonalo umnyaka. Ababili laba bebengela obabukelayo enkundleni njengemvama ngoba imbuthano isingasavunyelwa njengendlela yokwehlisa kuthelelana igcikwane le-coronavirus. Ababili laba babingelelane ngengalo ngoba abomtholampilo bayakhuthaza lokhu njengendlela yokuvikela ukuthelelana igcikwane le-coronavirus. UBiden uthe engakhethwa uzakhetha umuntu wesifazane ukube ngumsekeli wakhe. Ababili laba bachukene bephikisana ukuthi ngubani owayethatha izinqumo ezisolisayo ngabanye kudale le-Senate abake baba ngamalunga aleli dale bobabili laba. Jerusalema edle ubhedu umnyaka odluleyo lokhu isatshisa. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa. Lingalalela njalo ezinye indaba ngo 7:30 ntambama. Asidibaneni njalo.